ukubhubha komuntu isikhathi sonke into elusizi kakhulu. Selusizi-ke labantu izalwane zeKenya, ukulahlekelwa yi-one of their founding fathers owe-Kenya, ubaba uDaniel Arap Moi, wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe, belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi, kalale ngokuthula ucomrade, sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi, wenza ke umsebenzi omuhle. Wena ukubeka njani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labe sinesi. Kodwa nxa uphila uphila ngezepolitics kumbe ngezomsebenzi langwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina ngiyinje-ke baba bakhona abanye abathi hhayi, uthuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magoli lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazawufika bethi hhayi, yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasawubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli elinjani elisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba u-Arap Moi bazawe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi, wayebandlula, wayebandezela, wayeseza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye futhi labo ade bemsekelayo bevela ebandleni lakhe abazamnoma phela ngoba bekhwabitha imisebenzi yakhe ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.